Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kalemiri kade siphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika namuhla.
Ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iparlamente yakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Ngizakhumbula ukuthi mdabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyakuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano weUnited Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa isezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamachumi amahlanu njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 PM kusiya kuhola lesine u-4 PM. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho okugoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI ukubana ma umongameli we-ZANU-PF Emmerson Dambudzo Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo okugoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini njalo ungekho emthethweni, abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhalane lawo ayigukura hundi ukubhinya abantwana oSuzan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iparlamente yakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe. Nxa sikhangelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke uyahlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana i-UN ikwazi ukusimelelela njengelizwe, ukusimela njengelizwe leZimbabwe. Ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina, asikwazi ubana siye ngapi. Nxa siye Goli siyabulawa, nxa siye Botswana siyagijinyiswa, nxa siye kwamanye amazwe nje wonke akula lizwe lapho esingahamba kilo. Sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe. Umuntu onke akubona akula utshintsho okukhona. Singakhela inkokheli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa. Ubaba uThamisa yagijinyiswa, siyangenelwa kumaphathi. So akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo. Into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe, zilungiswe, ilizwe likwazi ukuqhubeka phambili, amanga kaphele. So ukuhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke, umuntu wonke.
Ungasitshela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abanengi yini?
Sikhangelele inani labantu abalingeneyo e-airport, njalo sikhangela ukubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu, hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngeyani. Injongo yethu ngeyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka. Sikhangelele ukubana ukuhlukunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele. United Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi. Umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe. Ngesikhathi lesi sise-UN kuqakathekile ukubana i-UN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe, ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023. Njalo ibandla labo lomthetho le-Security Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani, singabopha njani uMnangagwa ngamacala akhe alawo amaningi. Umuntu wonke nje uyawazi futhi ediskadi ngakho, sifuna indaba yakhona iphelele khonale.
Lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi, umkhokheli webandla le-People's Patriotic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York. Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe, njalo liyayemukela kodwa lithi kuningi okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende, njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Gambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UGambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokujontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uGambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzana.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Ngibongele lithuba lokuthi ngixoxisane nawe. Kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa yenzwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Ayiso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenzwe ngubani? Ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini. Umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini. Uminister onguye omrikholileyo ayiso umuntu wesintwini. So i-tribalism leyo iyenzwe ngubani? Angithi uyabona ukuthi ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBed Bridge usiyafika eVictoria Falls la eMathepeleleni ungene office neoffice kaHulumeni abaningi ngabantu abangasibo beMathepeleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa asolimi labo mangingena amaoffice lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isiShona kodwa beforce ukukhuluma isiShona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesiShona okhuluma isiShona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizukuyithinta sizoyithinta andisise sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyi1 owesintwini one capacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uKambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims e tribalism ngabantu besintwini ongazungena liphi office khona la eMathepeleleni nasakhuluma eHarare khona la eMathepeleleni sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngahambe wonke ama provinces wonke ama districts ama district national and also zithola abantu bakithi mabe khona ba have their bafihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale le culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla lesisic abathi bazahamba emthethwani ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi imsakazi bazoye court on what standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty AUM recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakho naso abantu besintwini wangabe bhale incwadi ayiso umuntu wesintwini sokangazi ukuthi uya bezokhuluma ngani uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angazi ukuthi kugabe ngobe tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athini uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale ku politics ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa ye tribalism akekho sengijike umuntu wesintwini o tribalistic akekho even oyiwani
aloke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude inkampani yamandla kagetsi iyalelo lizwe eEskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okujwa ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe leSouth Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni weUnited Nations ngapha kwele Melika sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu
umumo wamagetso kwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthenza ukuthi i solution ingatholakala ngokushesha into zimi kubi kakhulu amakhampani amanengi ngathi kuzoba limaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vali amanengi angkhona kumnyama emafemu lapho
ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokuleminyaka eminingi abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esijene
ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba i-business abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogetsi ayofuneka so amagetsi lepho so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu ngoba nasemathown phela uthola le nkuni kazikho lapha izikole ziyawe zitholakala khona kumele zithengwe ukuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu
ubona abantu bathini bathi ikwehluleka kukahulumende na
iningi abantu bathi khona i-Eskom njengekhampani ezamagetsi omeli nika abantu amagetsi yengathi yehluleka kukhanya ngathi kukhona okunengi ongakhambi kahle abanye bacaba ukuthi hambi ngaba yisupportage yenziwa uhulumende into yenziwa ngabomo akusazakali kodwa umuno ukhanya ukukhomba kukampani yamagetsi isikomele nomeli ukuthi ngayi isebenza kanzima ngoba le answer ukuthi batho bona ukuthi ngathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabantu bathi kuphela bona kuyehlula ukuthi banika abantu gesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba yedizili bathi basebenzisa idizili eningi kakhulu phinde kube le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngathi kodwa-ke kwehluleka kwekhampani ma ngokubona kwabo.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Ajayi Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Pretoria. Okwamanje, ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labahuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho, umuntu engachada okwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7 njani Studio 7 hayi thina siyaphila siyabonga izindaba elisibethela zona elisinikeza zona izikhathi zonke nje hayi siyakujabulela lokho isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanupf mina ngiyaxolisa mna ngokuzalwa nginzalo ngokuzalwa ngisuka kwele Felabusi ngingusibandi Sibongo ngiqamba igama nyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe siyahlupheka kulelana lizwe kodwa ma bekhulumu zeza ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amakhulu sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behlupheke lizwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane endawo lenanalizwe hhayi ayi ayi siza ubuhlungu babulala abantu hhayi asikwazi ukuthi siyophetha kwenjani kulelanalizwe asikwazi ukuthi siyophetha kwenjani kodwa hhayi ngenkosi sizaphila unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelanalizwe sesihlupheke kakhulu asazi ukuthi sizophetha kanjani okuhleze kwamanye amazwe sicela usizo bazazi basiqothe sikhona kuleli lizwe labo singakasizo elizweni lethu sihlupheka hlutshwa njengabantu nje iinkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazinabantu babazo kodwa uzulu wonke wasezimbabwe ehlupheka ngibe sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanupheka ukuthi imhlupho yonke le esibhekane layo kabayiboni kungenxa yani bengayiboni bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano nasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithwele nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane layo kulana lizwe lasezimbabwe iphume izanupf kulana indawo ichiyele abanye abazaqondisa ilizwe lasezimbabwe shuwa ilizwe lasezimbabwe lilizwe elihle kakhulu lihle silizwe lela namanje inkokheli hayi hayi sibusazi inkokheli ezigwela inhliziyo yembi abantwana bakasathane hayi ngiyabonga ngingabi mude kakhulu hlobo zami
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi libambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hhayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili ye studio 7 uphinda phinda into eyi-1 hayi bantu badidi impanzamise kiba khona vele konke umuntu akona umuntu aphambanisiyo studio 7 yasawu accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela wonke umuntu lamaphutha so lingabe selisola ngabe selisola ngani sekuyinhlala yenza ka studio 7 hayi akunjalo bantu bazama ukubekezela njalo lalabo abathi imlayezo abayifundwa zama ukubekezela abantu baningi lapha siwe wedo ofaka umlayezo la baningi abantu abafaka umlayezo lapha so linde wakumlayezo uzazofundwe sina thethi ayihlala isikhathi ingafunda but sa accept ukuthi hayi abantu baningi vele abafaka umlayezo la so abantu engizama ukuthi abantu bakhethe zama ukulinda isikhathi nesiningi njalo lengabe lokho lichondoza u studio 7 idiye uphinda phinito 1 khona lo baba okhulumela last week lapha sithi Chris Gade what zama ukuzivamba wona baba yeah lapha u studio 7 kaseke ihlangothi ukukhipha njengoba zinjalo yeah siyalibonga studio 7 liba benjalo basakazi be ayisiyabonga
sanibonani u studio 7 labalandeli baso ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngama China ama China kahala power eZimbabwe abantu abale power izano ama China anikwa i power izano PF ngizwa ngendaba ye Kukuraund badala indaba ye Kukuraund ayistopanga namanje sasekhona emathebeleleni mawufuna ukubona hamba ama border gate wonke la eGwanda Bed Bridge Plumtree badini emaitengwe uyobona ukuthi abafowethu omalayitha bahlukunyezwa kanjani ngamashona hamba ubone ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu indaba yegugura wonke isebenza ngendlela eziningi angazi ukuthi abantwana basemathebheleleni bangazikhipha kanjani kulinkinga abaphezu kwayo ngoba lento yinto eyahlelwayo ngoba kwakubulawa umama ezithwele kuthiwa babulala umntwana e-dissident lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo aphandle kweza PF ayikho enye into ama China ngayenza athatha iorder from kuzano PF
studio 7 linjani hathi nasithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe abadala emakhaya bethuselwa bathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiye abagcinayo ukuze bebe ngaka but abadala sebesithi hayi basafuni kathesi kokuthi kuthi-ke bevotela izanu badithe saligcinayo lize liba ngabantu abadala bengaka but kathesi sesifunga utshintsha sikuzama ufoni ufana umncane usisi hayi izanu asisafundi emakhaya sibile abadala sebesithi no abasafuni
vukanjani kustudio 7 ngabe njalo abize zonke indawo abe ngicela ukubingelela abafowe ikhumbuzo ukhumbulani undaba uhlele bakhe usisi saziso kwamncane wami umazibisa elubhali lapho ekwenjani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana laba ekhaya etsholotsha abakomachudu labonke abakomazibisa entibinjani lonke labanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ngabe linjani umzingayo lokhumayo elubane shabuka
linjani ko studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ngokuqhubeka lisithulula izindaba ezingathathi uhlangothi kama u-MK ngibuya elupane eshabulanyana kodwa kwamanje ngilapha e-South Africa bengicela nje ukuthi ngithathele lithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-PPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU PF ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-PPC khipheni izanu izanu sifana lenyoka engene endlini inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year izanu ngoba lalapha e-South Africa asafuneki ngicabanga ukuthi wonke umuntu kubheke
itshona njani studio 7 itshona njani hhayi thina siyatshona okhuluma ngusibanda hhayi siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona into nje ngiloku dana ukukhulu kakhulu okukhulu sibilokumangalisayo kakhulu ngamatitsha kangabantwana besikolo into enzisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhadala i-school fee abantwana kabafundi and imali ziyafuneka amatitsha kaholi asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusidida ingqondo uthola sithuka la ma-teacher izimali zephiwe ngafundisa abantwana kanti hhayi siyabagcona abantu bakankulunkulu kayisiba balo mlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi
So kuyasihlupha kakhulu into kwangkhona kakhulu ngento zohulumente wezibhakho. So asisakwazi ukuthi abantwana sibabhadele isikhulu fee njani. Lokhu bengafundiswa. Imali ziyafuneka sibe and imali zangkhona zifuneka ngama-rands, US dollar. Imali yangkhona kayikho. Siyazama ngendlela zosisakwazi ukuthi abantwana sibangaphi njani. Umomo wenzakala endlini lasezimbabwe. Hayi lokho sizwe sibuhlungu sithi deke ingqondo asisakwazi ukuthini. Singayiqala ngaphi siyigcine ngaphi lezi ndawo. Ngabantu bakankulunkulu amatitshala basibasole ngomomo behlelele ngendlela okwehluleka kukahulumente wethu. Uyehluleka kakhulu kakhulu. Kehluleka sibe.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yeBhilitane uQueen Elizabeth II izolo, iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethe ecubungula izombusazo yomnumzana Mqondobanzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho. Imidia yethu ngapha, intatheli zethu ngapha, emazweni nala entshonalanga, zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo, kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi kusobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha. Kodwa ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi, hayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa ke hayi esikubonayo okwakathesi, sibona abantu abatshengisela ukumemukela. Singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina, abantu sebephonga ukuba khona nje bephuma emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokho. Ngileqinisa lokuthi akuyikuhlala iviki ezingaka indlovukazi ibekiwe andubana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yiriphabliki, bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kozala nkomo. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry lo William. Kungalobudlelwano bakhona bomunywana sibili. But ke well, thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebe ngabantu ababuyisanayo njengomdeni, bebephile, beqhubeke bephila njengomdeni, bethandane. Njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebe ngabantu abathandanayo abazukulu bakhe, kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngakho uPrince Andrew, angithi umbonile abanye uKing Charles, uPrince Edward noPrincess Anne, kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa uAndrew bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazo yobequxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwelebhilitane. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7 ntambama.